usemisi umsebenzi. Ufuna sibuyele emuva. Umuntu omisa umsebenzi ku-public service uhlaliswa ku-hearing. Kuxoxa ukuthi wena ulalokhu lalokho owakwenzayo. Ngixoxa la mina njengo-spokesperson lo president. Uthe vele kazange anikezwe i-chance yokubuza kumbe yokuphendula. Bamnikeza iphepha walivala bathi khonokho esesikunikeze khona yikho.
Kugwalo olukhutshwe i-ATUS khuluma ke ngendaba ezitshiyeneyo ezigoqela ke ukuguquka komkhathi. Lokhu likubona kuphazamisa kanganani abantwana?
Nxa sikhangela ukuguquka komkhathi kulo mbandela omningi ekufundeni kwabantwana, izulu eliningi, indlala. Asiqale sikhulume ngezulu eliningi. Izikolo zethu zemaphandleni lapho ezikhona kula mabholoho. Izikolo zethu emaphandleni lapho ezikhona abantwana babesuka emakhaya kubo bahlangana lendonga, bahlangana lemfula okubenza bagcine bengasayi esikolweni, balahlekelwe lithuba lokufunda.
Olunye udaba olukhulunywa ngalo ludaba lwamantombazana amancane ayiwo okuthiwa yiwo achiya isikolo esasemancane abanye besendiswa. Lolu daba libona sengathi kuyini okungenziwa ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe imfundo yamankazana?
Indlela yokuluqeda inye. Imfundo njengesisekelo sombuso njoba sivele sisitsho. Umlando womuntu okumele akhokhele imfundo nxa silandele isisekelo sombuso nguhulumeni.
Ugwalo lolu ngokubona kwenu luza kwamukelwa na nguhulumende?
Thina sikumzabalazo wokulwela abantu abampofu ukuthi siyayamukelwa kumbani asiyamukelwa. Sikukhangele kakhulu, kodwa sikukhangelayo ukuthi umbiko uyafika yini kuhulumende, ngoba siyakwazi ukuthi asozathi ukuthi sizwe nge-ATUS ukuthi te kukhona esesikubona kusenzakala ngendlela yokuthi thina sikugcile sakuthini.